umongameli Mgabe utsho lamazwi phambi kwenkulungwane zabantu emathuneni abeka amaqhawe esizwe e-National Heroes Acre namhlanje emini lapho kubekwa umoya umnumzana Donnie Mvuti ilunga le-ZANU-PF yena obedume ngemibono etshiyeneyo kumaphephandaba. Umgabe uthe labo abathi elizweni akulamali baqamba amanga ngoba nanku phela beyibo abanothisa abafundisi ngeminikelo.
Abanye phakathi kukazulu wakuleli baqhubeka besiya kubafundisi bamashalamusi ekuzweni lamazwi namba sebethululela izimali zabo kwimigqumo yokukhanyeza izimali eziya ezikhwameni zalaba bafundisi.
Uye wabulala labo akade bebuthene ngembambo lapho athi abanye bakhe bakahulumende sebelomkhuba wokugijimela kulaba bafundisi beyothengiswa izikhundla ezifana lokuba ngumsekeli womkhokheli welizwe kanye lokuvuka bephethe ubukhokheli be-ZANU-PF.
Umongameli Mgabe ubuye wathi abanye bakhe uhulumende labo baya kulaba bafundisi besiyotshela ukuthi bazaphiwa isikhundla ezifana lokuba ngumsekeli kamongameli welizwe, ingathi abanye bathenjiswa sona isikhundla sokuba ngulo ozathungamela ibandla le-ZANU-PF.
Esipha umbono wakhe ngamazwi la umnumzana Pride Mkhono uthe loba nje abafundisi bamanga bekhona akuvuzanga uMgabe adlale ngodaba lokuswelakala kwemali ngoba uhulumende wakhe enguye owaludalayo.
Umongameli Mgabe lapha mbona engathembekanga lapha ngoba nguyena owaletha ukudubeka phakathi kwabantu la. Yikho besiyakhe gijimela kumaprofethi besenza zonke izinto ezifana nalezo. Sengayaphenduka namhlanje sithi abantu bagijimela kumaprofethi amboni kuyikuthembeka kukamongameli welizwe lokho.
Kwahlaziya ngezombusazwe umnumzana Peter Mguni uthi amazwi la ajonge ukuhleka labo abafisa ukuthatha izikhundla kuZANU-PF kanye lesikaMgabe phinde abe yise.
Wenza abanye bakhe isiphukuphuku njalo kukhanya uyabeyisa ngokuba ngabantu abaphonga ukukholwa yonke into ikanti bona batshengisa ubuhwaba bokufuna izikhundla eziphezulu.
EleZimbabwe selibona ukuqonga kwenani labafundisi abentshumayelo emayelana lezemali eminyakeni edluleyo osokusiza iningi labantu linothe libe izipahla ngemali yeminikelo yabantu abadukilayo bezama impilo ukuthi mhlawumbe bengakhululwa ngabafundisi laba. Lokhu sokwamukela ngemibono ehlukene abanye bethukana lakho lokho okwenza abafundisi ukuthi iningi liyagijimela kibo laba bafundisi. Kunoma abanye besithi bayasizakala iningi libika ligoliswa inhlanzi ngezandla into esisuke yatshiya laba bafundisi betholakala njengabantu abangathembekanga. Kusenjalo uMgabe ubike ukuthi labo abantu abenza amacala kufuze bebotshwe ukuthi abanye kufuze bebulawe ngokufakwa intambo. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International emelwa ngumnumzana Cousin Zilala ithi lokhu okubikwa nguMgabe kayivumelani lakho ngoba phela umthetho weZimbabwe ungasavumelani lakho ukuthi abantu bebulawe ngokufakwa intambo. Kumele iStudio 7 iseHarare nguGibson Bethe.